okokuqala singalibali ukuthi uJesu laye wakhuluma kuMathewu 24 ukuthi kuzaba khona oKristu bamanga nabaprofethi bamanga. So lo Paul laye lelovela uTimothy incwadini kaTimothy yesibili isahluko 4 wakhuluma futhi ukuthi abantu futhi labo bazasuka eqinisweni badinge abantu abathanda ukubatshela ukubatshela abathanda ukuzwa. So ke esikubonayo basiyali kwakhona abanye abeqiniso kodwa ukuhlukana okuningi imvama esokukhona yikuthi abantu sebetshumayela ivangeli elisilo likaKristu. Abaningi bakhona batshumayela ivangeli lemali elokuzinathisa besenza imilingo. Kanti njalo akumangalisi lokho ngoba kulosambulo ose-13 kuthiwa khona iBhayibheli lobiliye kuyacaca ukuthi kuthiwa umprofethi owama ukucina owamukhohlisa isilo senza izimanga phambi kwabantu senzela umlilo wehle uvela ezulwini. Uhlupho olukhona kulezi nsuku ukuthi ivangeli lakhona kalisekho esingakuthi isikhiwa Christ centered, seli-centered emuntwini. Kakusathunyelwa Jesu sokuthunyelwa inotho, sokuthunyelwa izimanga.
Kodwa lapha mfundisi, nxa ngikuzwisisa, uyavuma yini ukuthi bakhona abaprofiti abakwanisa ukwenza lokho esikuzwayo ukuthi bathandazele umuntu ongelamali azithole sele mali esambeni?
Kangakuboni ngingezwa, ngiyakuzwa lami ngamahungahunga. Kangiyali futhi ukuthi kungabe kungekho, ngoba iBhayibheli kubekile orobali ukuthi kuzaba khona abantu abenza imilingo, abenza izimanga ebantwini. And iBhayibheli icacile ukuthi bangenza njalo bazadukisa abantu abaningi. Ngabe usibele kusenza njalo benza abantu bangasaboni uJesu, abantu bangasafundiswa njengokutsho kweBhayibheli. Abantu sebebuya echurchi kabasalandi uNkulunkulu, sebebuya belande imali. So kulohlupho ke khona lokho ukuthi kangiyali ukuthi kungaba khona, kodwa uhlupho lukhona ukuthi ngakukhona ngokulande ukuzokwedukisa abantu. Namvelele njalo ukuthi kuMathewu 24 uJesu uthi yena abaprofethi abaningi bazabuya egameni lami. So kuthi ukuthi umuntu ubiza igama likaJesu kakutho ukuthi ungumprofethi weqiniso.